omunye umuntu uyafuna ukudinga nje amavisa ngento ezingekho encwebe ngifuna uzohlala kini kona le emelika encwebe sifuna uzolijoyina Studio 7 uzoba umsakazi kwerabo abekasi ukukhuluma amanga odona sedingwa sokulaloko sodalokwana bakhona abaningi ngase bezinto edlula yena abakhuluma idoda ivuka yena kanti uyibona waye bengadinga wayezokudinga yena all of a sudden namuhla nxa ukuthi wena badinga abendawo angahamanga phela ema-police station angikona azivake ukuthi nangilapha siboni sibona ukuthi bazame njani ngoba mina kangiboni kona ngalesi sikhathi kusise lo muntu sibili ongafuni ukuthi abeloke ecazisa abantu ebulala abantu ngenxa yokuthi umuntu utheni ubutheni lokwana-ke ngwangabe kungayenzakala maybe ngesikhathi esadlulayo lesana but kulesi sikhathi kathesi and wes indanational community ivele ikhangele kangaka